VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 24 kumpalakazi 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
umongameli usebenza 24 hours a day. Ngingananzelela ukuthi ungena ngasikhathi bane ehofisini 7:30 ayephuma ekusuku ehofisini ngasithumbe isikhathi mayekhona ubhizi kala sikhathi sokuphumula usebenza khathalala.
Umongameli Mnangagwa ofisela uZulu weZimbabwe ikhisimusi elihle esithi uhulumende wakhe usebenza khathalala emizameni yokuthuthukisa impilo kaZulu lokuvuselela umnotho.
Ngilusizi kakhulu lonyaka ngekhisimusi yalonyaka, kunzima sibili amangamabi, lokho mina ngahlalayo angaze ngiyibone ikhisimusi enje.
Inengi likhala ngokusilela kwemali lokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo ngesikhathi kulungiselelwa ikhisimusi. Amabhanga akhuthazwa ukuthi alungise imitshina ekhafula imali eyama-ATM ukwenzela ukuthi uZulu athole imali ngemfanelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla bethule imbiko befisela uZulu weZimbabwe ikhefu lekhisimusi elihle kusasa. Lanxanje besithi bayakwazi ukuthi inengi lithwele nzima ngenxa yokudilika komnotho. Ikhefu lalonyaka liza ngesikhathi intengo ikhuphuka mahlayana ezitolo, kanti njalo kulokusilela kwemali emabhanga, ukusilela kwamandla kagetsi kanye lamafutha ezimota. Abantu abangu 7.7 million labo bahlaselwe indlala njalo badinga usizo lokudla oluphuthumayo. Embikwena wethu le enkundleni yeFacebook, umongameli Mnangagwa uthe uhulumende wakhe usebenza nzima emizameni yokuthuthukisa impilo kaZulu lokuvuselela umnotho. Uthe kunengi okwenziwa nguhulumende wakhe okugoqela ukulwisana lenkohlakalo, ukuguqula ezombusazwe ngendlela ethakazelelwa nguZulu lokwakha iZimbabwe entsha. Sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule, yena othi amqotho amazwi kaMnangagwa.
Ngamazwi amahle kakhulu ayethulwe ngumongameli, ngamazwi amahle njalo ngamazwi ahlonipha uZulu weZimbabwe, ngamazwi ahlonipha imuli yeZimbabwe. Umongameli uyayihlonipha imuli yakuthi ayitshele iqiniso. Kono kwakukhulumayo umongameli kuliqiniso njalo kuphuma kuye sibili esitho sibili ngenhliziyo yakhe yonke ukuthi uphatheka kubi ngomumo esiphakathi kwawo. Njalo galali usebenza khathalala, umongameli usebenza 24 hours a day. Ngingananzelela ukuthi ungena ngasikhathi bane ehofisini 7:30 ayephuma ekusuku ehofisini ngasithumbe isikhathi mayekhona ubhizi kala sikhathi sokuphumula usebenza khathalala. Okunjengakhona ukuthi aluba le cabinethi yakhe ingaba njengendlela umongameli asebenza ngayo, yile qiniso sibili. Okunye kwakhona esiza kubona lutshintsho oluthile elizabona okuzakuncediseza ezimpilweni zabantu ukuthi impilo zabantu zibe ngcono. Umongameli akusothisho sakhe ukuthi izinto zibe zimbi ngaleyi ndlela. Yikho ekukhuluma kumuli yeZimbabwe ukuthi abantu bakunanzelela ukuthi ule mizamo yokulungisisa udubo esiphakathi kwalo. Ngithanda ukuthakazelela kakhulu umbiko lo thule ngumongameli.
Yebo, uyavuma ukubana kulobunzima elizweni kwezenotho baba Gawule, kodwa abanye bathi akulalutho olukhanyayo olwenziwa nguhulumende ukulungisisa umumo okhona.
ngabantu abangalaqiniso ngabantu abangalaqiniso njalo abalenjongo ezicathileyo ezingaqondanga ngoba abantu laba bayakwazi ukuthi umongameli uthe ethatha le nto uthethe into efileyo ye-economy leyo ibisile ibhazalele ngako ke kuyaxakwa kwe-economy lokhu kuyaphakanyiswa kuyaxakwa nxa umuntu esithi umongameli kalaqiniso ngakholo kwakutsho ngumuntu olenjongo engayisiyo eyokulungisa kodwa injongo yokuphambanisa uhlelo oluphethwe ngumongameli nehulumende yakhe.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF. Umnumzana Chamisa yena ofisele uZulu ikhefu elilokuthula lokuthokoza esithi abantu kabamelanga balahle ithemba ngoba ibandla lakhe lizabahlenga ebunzimeni abakibo lingangena embusweni. Uthi izithembiso zikamnangagwa kuZulu kazilalo iqiniso njalo ngezokumkhohlisa. Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
UPresident uthi yena kuzizalwane zeZimbabwe uyakwazi ukuthi leli khisimusi lishiye kakhulu kulamanye njalo lenziwe labanzima kakhulu yibukhokheli bezanu-PF. Kodwa uthi yena usekhulumisane lenhlangothi zebandla labantu jikelele usebhode sekwazi izwile kobulawayo waxoxisana nabantu bemtshela ukuthi hayi kunzima wasuka lapho waseya lamajele lapho kubotshwe khona abantu be-MDC bathe bekhuluma laye bathi no lingakhale kangako ngathi thina lokhu sisempini yokukhulula ilizwe ngalokho bekanilisebenzela phambili ngakho yumbiko kapresident uNelson Chamisa ukuthi kuzilukazi kweZimbabwe kasebenzeleni ukuthi ikhisimusi lika-2020 lingafani leyanamhlanje njalo ukuphumelela nokuthula lothando luzavela ekuthini thina zalwane zeZimbabwe sisebenzele ilizwe elilothando.
Abasekeli be-MDC abaningi bathi bebekhangelela ukubana lonyaka kube lokutshengisela ezitaladeni lisola umumo womnotho kodwa sibone esikhathini esiningi livinjwa ngamapholisa. Kuyini okutsha ubaba uChamisa akuthembisa uZulu eminyakeni olandelayo?
Ngalokho okuthiwo ngama-heroes abalwela inkululeko yelizwe leZimbabwe ivela kubahuquluzi bezanu-PF. UPresident uthi hayi bo inkululeko yeZimbabwe izavela kuZulu weZimbabwe. UZulu weZimbabwe ngeyakade nguye onohlelo njalo ofanele abe lezihlelo zokukhulula ilizwe. UPresident uthi yena mhlazana kufanele alethe ukukhokheli kuzinhlelo zikaZulu kuzaphanga ayenze lokho kodwa inkululeko kayandanga ukuvela emuntwini oyedwa yande ukuthi ivele kuZulu. Ngalekho-ke siyazi ukuthi uZulu weZimbabwe njengalokho sikuzwe emajele kulaba ababotshiwe abalokhu besebenzela inkululeko yeZimbabwe siyazi ukuthi umnyaka uphela olandelayo lowa usoziphele singalungisanga izandihluphezela izwe lethu.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa sixoxela eseHarare. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zithwele nzima ngokuswelakala kwemali lokukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kuyiwa nje kukhisimusi kusasa. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Abantu abaningi bathi ukwehluleka ukuthola imali emabhanga laleyo ethunyezwa izihlobo ezihlala kwamanye amazwe kubephula inhliziyo ngoba bebefisa ukudla izibiliboco njengalokho ababekwenza kudala ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Bathi okwamanje bazehluleka ukuthambisa imphimbo yabo ngamanamnede lokudla amakhekhe lerayisi ngoba konke lokhu akusathengeki ezitolo okukhuphulwa khona intengo yempahla mahlayana ngosomabhizimusi. Umsakazo we-Studio 7 uxoxa labanye abantu edolobheni leli abakhanye behlulukelwe ngokuswelakala kwemali ukukhuphuka kwentengo yempahla njalo lenhlawulo yamabhasi athwala abaya emaphandleni. Umnumzana Thandanani Mpofu osebenza njengomncedisi kamchayeli webhasi uthi abantu bayahamba sibili emakhaya kodwa babhadala nzima ngoba bayihluleka ukuthola imali emabhanga.
Bahamba sibili abantu kodwa kukhalakhala izimali babhadali ngendlela okumele babhadale ngayo.
Baningi abakhala ngalokhu njalo langokwenzakala elizweni abanjengomnumzana Ntando yenkosi Mhlanga.
Ngilusizi kakhulu lonyaka ngekhisimusi yalonyaka kunzima sibili amangamabi lokho mina ngahlala angaze ngiyiboni ikhisimusi enje ngoba kunjenje siyabe sithembile ukuthi nxa kufika lesi sikhathi siyabe sesilungiselele labantwana izschool fees ama-uniforms sesithengile kodwa kwalonyaka hayi kuzima asikwazi kumbe ngumumo welizwe kumbe kuyini kumbe amabhondi laba sifisele wona sesibulalele i-economy shiwa sithwele nzima kunye okumangalisayo.
Umnumzana Charles Lunga uvumelane lo moyo.
Ayinikhisimusi songani sokungihlula kakhulu ngoba ikhisimusi nxa ngikhangela mina nge-4 years bekile sezidlulile kuze kufika namhlanje mina ngayi-enjoye ikhisimusi even labantu abama bakayi-enjoye ngoba sofar kathi njenganamlonyaka vele ku-west than kweminye iminyaka ngoba sofar kathi sangathenga ilutho into zabantwana lami ngokwami angikwazi ukuthenga even noma le-socks ibhizinisi ayikho akula ukucokozela akulani but abantu bagcwele e-town city but awukhali ukuthi kwenzakalani so angazi ukuthi ungaba njani into athi ziyathula emashopu awulanto ethengekayo imali yakhona ayikho ikheshi yakhona ayikho so angazi ukuthi kunjani ingaba bakwenza into zabaflexible bantu bakwazi ukuthi bethenge into ozokuthi bekwazi ukuthi bedle kathi esiyi-chicken athi esibo 150 kathi esingidli i-chicken angisakwanisi sengiyakudla imbidi so kuthi ngitshona endlini yatshona ngisenzani sengiyatshona nami ngisemsebenzini kwaba lami ngizama ukuthi ngingadobha lama okuncane lami ngikwazi ukuthi thengele abantwana ngampela.
Lokhu kulendwendwe ezinde emabhanga koBulawayo lapho abanye abantu abalala khona bedinga imali yokuthenga ukudla kwekhefu lekhisimusi. Abathunyezelwe imali ngabahlala kwamanye amazwe kusetshenziswa iWestern Union labo babhekane lokusilela kwemali. Kodwa abanye abalayo imali babonakala bethenga impahla lokudla emavinkilini. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abanye abasebenza emabhanga bathi kumele kulungiswe imitshina ekhafula imali eyama-automated teller machines engasebenziyo ngemfanelo endaweni eziningi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Samson Inhliziyo osebenza kwelinye ibhanga koBulawayo.
Ama-systems wakhona kanya they go on and off and kanya kuba lama-queues amaningi abantu befuna izimali. Njengoba namhla kulilanga lokugcina lokuya kukhefu, abantu sibili bafuna izimali zokuya ogada amabhasi ngoba abantu bamabhasini kade singakutshela ukuthi bafuna ikhefu kuphela bafuna izinto zokutofotofoza lezi. Abantu bafuna ukuyibamba yona ngoqobogobo. Kumbe labo ngenxa yendawo yenduku yokuthi laba abathenga khona abantu bakhona bafuna ikhefu and njalo befuna ikhefu nxa kusala ukuyithola ikhefu yakhona bagcina beseyadinga imali yale yangaphandle kwelizwe ukuthi beyidinga yona le ifuel yakhona. Lapha kuma-ATM kuzima akuthambanga. Abantu abaningi insuku lezi ezivileyo abantu benala.
Singathi-ke nxa sikhangeleke kuma-ATM khonapho kuyini vele esingathi kufile
angazi ama-system enxa esemadala la enxa into lesifuna ukuthi zike zigqubungu nokuthi abantu betala lokho nxa imali yakhona yayikhona beyifaka kuma-ATM ngoba okukhathazayo kalezi ukuthi abantu bayami isikhathi eside e-ATM isenza ukuthi bona babe besiyathenga isiyathenga iy'mpahla zabo ngoba lokhu akhanya kuyahlepha into zolayina khona athinki amabhanga alapha ekhaya kumele abone ukuthi sibile agreda ama-system zabo ngoba lokhu ukuthi abantu babebethona bemalayini eza ukuthi nxa ama-system nxa esebenza sibili kuya ukuthi ukuthi imali yakho niyabiyiwe ngoba laba thina into esesifisayo into basengabantu bakazi uzibena ngobaii bayefuna ukubona ukuthi imali uyayithola hambe ngoba ukuthi lokho sithola khonapha edorobheni edorobheni olokho udlile izimali thokothe day in day out akumphathe kahle ngoba enxa yokuthi kumele abehambe siyagathi ibhasi esiya emakhaya yinto abantu abayifunayo.
Umnumzana Samson Inhliziyo usebenza kwelinye ibhanga koBulawayo bexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Kusenjalo abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana baphakame ngobuningi belubhekise ekhaya ukuya kudla ikhisimusi lezihlobo labangane kusasa. kodwa abanye kabenelisanga ukuhamba ekhaya ngoba bekhonona ngokuqonga kwenhlawulo yamabhasi. Kubika intathelizindaba yethu uMartin Ngwenya.
Begu pitizela la mtla esindwe ni samapasi e Havroni, lapo inengi labe Zimbabwe kade liphuma lilubhekise ekhaya. Inhlawulo yokugada amabhasi aya eZimbabwe iqonye ngokuphindiweyo lokhe kwaqala ikhefu leKhisimusi. Ukusuka eHavroni usiya koBulawayo ngebhasi kuvame uba amapula alikhulu lengxenye i-150 pula, kodwa amabhasi kuyona le iviki kade ehlawulisa okuphindiweyo. Umnumzana Abusani Moyo umtshayeli we-TP enye ibhasi ehamba phakathi kweHavroni leHarare uthi isihambi asikhononi kangako inhlawulo yamabhasi ekhuphukileyo ngoba bevele besazi ukuthi kuba njalo ngesikhathi sekhefu leKhisimusi.
Thina hayi sibaphethe kuhle abakomplaini, sibabambe kuhle abantu. La maprize vakhala bhada bakhale kangako ngoba babebhajetile bakwazi ukuthi lapha bakhona kunzima manje.
Unkosikazi Emily Dube obelubhekise koBulawayo uthi lesi yiso sodwa isikhathi abalaso sokuyabona izihlobo labangani.
Umnyaka usupheli, sesifikile isikhathi sokubana lathi sibuyele emakhaya siyebona izimuli zethu. Noma nje amabhasi ekhwelile, akunani sizahamba kuphela. Isifiso yikuthi siyebona izimuli emakhaya. Kade sazijiya umnyaka wonke lokhu sebenza.
Unkosikazi Ropafazi Oshivayi obesiya eHarare laye uthi isikhathi seKhisimusi siqakathekile kakhulu empilweni yakhe.
Ngentengo zamabhasi kuyafana, sonke sibona okufanayo. Siyakwazi ukuthi likhefu, ngakho akumelanga sibe sikhonona ukuthi intengo ziphansi kumbe ziphezulu. Kumele sivume nje, okwakhathesi siya eZimbabwe sizakholisa le muli zethu.
Kodwa umnumzana Stein Ncube ohlala eHavroni uthi nehlawulo ephezulu yamabhasi njalo lokudula kwempilo ekhaya babone ungcono ukuthi bathumeze imali ekhaya.
Lesifiso sibili esokuyasa ekhaya ngaleli khefu leKhisimusi. Kodwa njengoba transport isikhwelele kanje thina njengemuli sokusehlule sithe sikhangela sabona imali le inengi kakhulu ukuthi inganceda isize ogogo entweni eziningi ekhaya. Yikho nje sikhuluma kanje thina sesithethe leyo mali sathumela ogogo ekhaya, thina sesizihlalele nje khonapha eHavroni.
Inengi ekade lisiya ekhaya belithwele impahla enengi ngenxa yesimo esilukhuni eZimbabwe lapho intengo yempahla eqonye okwamagama. Uhulumende wakwele Zimbabwe lweBotswana bavumelene ukuthi umncele wePlumtree kanye leRamukhwebana ungavalwa ngekhefu leKhisimusi kusenzelwa ukuphathisa inani eliphezulu lesihambi. Ngiyimele iStudio 7 ngisabrone kweleBotswana, nginguMartin Ngwenya.
Yebo yebo yebo, thokoza muhle Zimbabwe muhle, okhulumayo ngoMike Hobe. Ngolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa labo mahlekisa ngokwenzakala eZimbabwe. Njengoba kusasa kulilanga leKhisimusi, salipha njalo ithuba lokubingelela isihlobo labangani. Abafuna ukungena kuhlelo, lisithumele imilayezo yenu ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusixhuma kuFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Mthokazi omuhle Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Uhulumende weMelika usesuse ummeli wakhe kweleTanzania uAmbassador Daniel Forte ochodoza ukubotshwa kwabesilisa ababili abathandanayo abatholakala besemacansini. Umongameli Edgar Lungu usanda kwethula umbiko echothoza amazwi kaForte. IMelika inikeza eZambia imali enengi ngomnyaka eyokuthuthukisa inhlelo ezichiyeneyo. Abalwela amalungelo kaZulu bathi bakhathazekile ngokuboshwa mahlayana kwabanye babo kweleTanzania. Omunye osanda thunjwa ngamapholisa ensitha ngumnumzana Voleni Ngethi yena okhululwe namuhla ngabadlelana lohulumende abathi ungenela kakhulu kwezombusazwe. Iningi lithi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika ngamandla njalo lithi kaliboni kusiba lotshintsho ngomnyaka omutsha oka 2020. Usanekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ngesikhathi imali ilokhu isilela elizweni, inhlanganiso yeBankers Association of Zimbabwe ithi abantu abaningi abasagcini imali yabo emabhanga lanxa beyithatha khona imihla ngamalanga osekubangele ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi ufake imali eyizigidi ezingamachumi amabili 20 million zamadola emabhanga ngeviki edluleyo. Umnumzana Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe, usichasisela ngesisusa sokuswelakala kwemali.
Abantu mabengasabhenki barongweni, hayi, abakho rongo, bayesaba ukuthi bangabhenka, bazoyajoyina ilayini leya yokugcina imali yabo. So ibhenki as a system ayisakhoni ukuoperate like that. Without trust, bank cannot work. Kufuze kulungiswe inkalakatha inkunzi malanga yenkinga ye-economic problems zeZimbabwe that needs to be corrected. Kube ne-trust in economy elizwe besokusehlayo kusiya phansi. So i-bank cannot operate under any circumstances lapho ngela trust khona.
Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, uthi abantu abaningi bayalamba emaphandleni ngenxa yezizathu eziningi.
Uzafumana ukuthi abantu kabenelisanga ukuthi baye emakhaya bayexhumana lezimuli zabo. Kukanti abantu kulokuthi benakane ukuthakazelela ikhisimusi, baphatheke ngokudinga ukuthi baza kudlani, akula kudla vele singasabali ke okumnandi okwekhisimusi. Khona vele ukudla nje kwansuku zonke. Imbiko esiyizwe enkaya iyafana lembiko esiyizwe wanke, esiyizwa etholotho, esiyizwa elupane, edinga abubi mkuza, abantu baphelelwe zinkomo ikakhulu. Kube kudingeka ukuthi uhulumende adeclare lokho esingathi yi-national disaster entweni lezi, but kakakwenzi ngokupheleleyo, kwenzela ukuthi abangafuna ukuncedisa bencedisa through ama-organizations wona lawo. Ngokuba uhulumende yabe sejile ukuthi sokule disaster elizweni.
Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uNkosazana Mebhongwenya, uthi umumo osemaphandleni uyafana losemadolobheni.
Kubi kakhulu lapha edolobheni ngoba as of ukuthi vele isishebo bazasithatha ngapho kokuthi beyenze a different meal from the normal meal. Kunzima ukuthi abantu bazaphindela embideni naleyana ikhavitsha kade bevele beyidla. Akulanto ethengekayo, abanamali. Ngamanzi kawakho, ngamagethi kawakho, le mali kayikho. Konke okudingakalayo kakukho. So njengomzali yabo uphuma nje uphomba ukuyazama ukuthi ene ngudobhile yikho khonoko.
Umnumzana Ndlovu uthi kufanele uhulumende enze imizamo ehlukileyo eyokulungisa uhlupho lwezomnotho welizwe kusasa.
So omunye umuntu ohlakaniphileyo wakwathi yena isiwula ileso esilokhu esenza into efanayo, siphinde siphinde sicabangele kodwa ukuthi sizothola impumela ehlukile. As long as ilizwe nohulumende bengenzanga into entsha yokulungisa ezomnotho weZimbabwe, akula nto ezotshintsha. Ngokubona kwami vele into zizoba worse kusuka kusiya next year. But yiko phela ukudubuka kwethumba and yikho futhi amaNdebele amayethu esithi wona selidumele emansumpeni kuyokhulunywa ngendaba efana nayena leya. Sisukisela kudala kukono kutshintshaniswa amakarensi, kulokhu kuzama ukukhazwa ngezigamba. Iphuko lidabuke lapha lichaba ngezigamba lidabuke, but liyafika epointini where isigamba sokufuza ukufaka isigamba phezu kwesinye isigamba bezokwehlula-ke bese lidabuka. Iphuko lingadabuka wonke umuntu siyabona ukuthi wamuntu unqunu, akula nto singayenza unqunu. IZimbabwe kusiya phambili inqunu, there's nothing singenziwe nje.
Kodwa embikweni awethule namuhla, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uyakwazi ukuthi iningi lilokhu lihlupheka njalo uhulumende ulenhlelo eziningi aziqhubayo ezokulungisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Sigqibeke uhlelo lwethu lalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa njengoba kusasa kulikhefu lekhisimusi. Sileqembu lenkeli lecombination lona elisanda kwethula idlalade elitsha. Leli lidlala telenkelile elesibili njalo lilesihloko esithi balandeli. Nangu umkhokheli waleli qembu uNation Ndebele.
Ngibuya ePlumtree endaweni okuthiwa iBrunaberg. Engicula laye nguEmmanuel abambiza bethi Musabunandi. Iqembu silisungule ngo-2017. Leli albhamu esinalo manje kuyi-albhamu lethu lesi-2. Siqale ngelinye i-albhamu sisaseyiqembu elibizwa ngokuthi Osobunandi.
Litholakala ngaphi idlalati Ndebele?
Kuleyi number 0642306713. Lapho kutholakala khona uEmmanuel Sabunandi ke lapho. Bese kusithi uNation Ndebele umthola ku 0788424668. Bese kuza njalo omunye esebenzisana naye abathi Ngqhubekani Ndlovu
0633 134 6025. Abalandeli ungabatshiyela wapha amazwi singena nje kukhisimusi kusasa.
Ngithi abantu mabahambe kahle ezindleleni abayemakhaya, don't drink and drive. Sifithi kulabo abatholileyo idlaladi lethu, mabalidlale ezimotweni besiya emakhaya, belidlale njalo sebebuya emakhaya. Bese kusithi labo abangakalitholi balithole njengalokho ngifake izinamba lapha. Silithanda lonke abalandeli berumba, sithi kube mnandi.
Baphuma ke enkundleni abafana benkedile combination ngale. Bafana benkedile combination besigqibela ke izindaba zethu zosuku. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnanga kwalomnumzana Nelson Chamisa bafisele uZulu weZimbabwe ikhefu lekhisimusi elihle. Besithi bayakwazi ukuthi uZulu uthwele nzima. Kwanele mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo nkololokwana wamatukandula.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.